konke khonoko kuveza ubufakazi obodubo ubuzima obubhekane lelizwe ikakhulu ekutholiseni amafutha. Amafutha ayiwo aqakathekile ekusebenzeni kwezimota, ekusebenzeni kwemitshina yemayindasi. Kodwa ke loba uhulumende nje edebita esithi khona akhuluma ethi amafutha akhona anelisa elizweni, kodwa ke nxa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezibi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu etshengisa ukuthi bona uhulumende wehluleka, hathi nje ukwehluleka kuphela kodwa-ke akakwanisi, akalandlela ukuthi udubo lolu okwakathesi ngokwesikhathi esifitshane esilandelayo lungaqedwa njani. Udubo sukulu olunzima olubhekane hathi kuphela noBulawayo kodwa lilizwe lonke. EHarare khona lethi pe-Capital City siyakwazi ukuthi uhulumende uyazama ukuthi nxa kutholakala amafutha amaningi akhona esiwe eHarare esigodlweni ukuze abantu nxa bebona umumo weHarare ungani ungcono. Kodwa-ke lakho loba kunjalo kuyehlula khonokho kwenzakala koBulawayo kwenzakala ilizwe lonke osokuphakazamisa imisebenzi etshiyeneyo, hathi kuphela yokubuthwa kwezinto kodwa imisebenzi etshiyeneyo egoqela konke okudingakala ukusebenza kwamafutha.
Nxa omasipala sebesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota, ayisikho yini okugcine kuqhamuke khona imikhuhlane efana lekholera?
Nxa sikhuluma ngohulumende, uhulumende ulezigaba ezitshiyeneyo. Sikhuluma ngohulumende i-central government, kodwa okwakathesi sifuna ukukhuluma ukuthi nxa abantu besizwa ukwanelisa lokwehluleka kukahulumende kutholakala kwindlela i-local government esebenza ngayo, ugatsha isigaba se-local government. Ngeqiniso asikhangele nje imizi eminingi, imizi enjengeyabombare, imizi enjengeyabo-Highfield, imizi enjengeyemakhokhora, imizi enjengeyemabuthweni, lapho kulokhu siminye eminye okubutheni khona kuminyane khona abantu. Ngeqiniso ngeqiniso nxa kuwehluleka ukuthi izibi zikhishwe kutho ukuthi sokulula ukuthi imikhuhlane iqhamuke, kutho ukuthi amagundwane asezaba maningi endaweni zona esezabe zibuthane izibi, kutho ukuthi impethu impukani ziba ningi endaweni lezo ezibuthane izibi, osokufitha ukuthi khona kube namathuba amaningi ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Ngeqiniso ngeqiniso akusoze kumangalise ukuthi sibone futhi umkhuhlane wekholera usuqhamukele sumemetheke indawo zonke zelizwe. Qinisekile sibili ukuthi sisesigabeni esiyingozi kakhulu.
Sikhuluma nje uthi useHarare, umi njani umumo wokusilela kwamafutha khona ngapho?
Isikhathi esiningi ekade senzakala ukuthi uhulumende ubezama ukuthi nxa amafutha wona lawa amaluthwana etholakala amaningi akhona bekuqakathekiswa iHarare njengesigodlo selizwe, kodwa loba kunjalo akutshengisi ukuthi kuyaqakathekiswa. Into esijayelekile vele sivamile ukuthi indawo zonke kuyimdwendwe, abantu sebetshona bemelele ifuel. Ibone enye imota kwelinye igarage eliduzane lepalamende, imota lezi city khona ngezama-embassy layo ilayinile. Okuhle kutshengise-ke ngathesi ukuthi umumo lo usunzima, ngoba nxa sikhuluma ngama-embassy kutho ukuthi ngabameli bamanye amazwe athileyo bayaqakathekiswa labo. Kodwa labo ungabona sebengiyena sebesiyahlangana nabantu bonke emtendweni yokuthi bedinga amafutha, sokutshengisa ukuthi umuthi umumo lo usesigabeni esinzima-ke kakhulu.